Vele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhla ka 18 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina independence njengomuntu omusha ngiyithakazelela kakhulu. Kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba sina abasha sikhangelela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana lapho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ele-independence.
Ukuthi inkululeko nje into ethelelayo ngoba 30 years down the line isayidinga asiyitholi silokhu ithelela and abantu bezimbabwe balokubezitela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi ahlaliseke after 39 years. So
uZulu wakobulawayo uManyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela ilanga likazibuse weZimbabwe wesimachumi mathathu lasificamunwe munye i-39. Abalwa impi yenkululeko bathi okwenzakala elizweni ayisikho abakuhambela empini bekhala ngokuthi uhulumende okhona akananzi izifiso zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wakobulawayo uManyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela uzibuse weZimbabwe wesimachumi mathathu lasificamunwe munye i-39 watholwa ngemva kwempi yenkululeko kwachitheka igazi eliningi ngokubuthana enkundleni ye-White City Stadium lamhlanje. Okuningi asikuzweni kunthathele izindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu.
UZulu wakobulawayo ubethe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium enanza ilanga likazibuse. Abantu babuye ngobuningi emkhosini wanamhlanje lapho obekusenziwa imicimbi etshiyeneyo. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ilanga likazibuse belilihle njalo abantu baze ngobuningi ngemva kokutshelwa ukuthi lolu lusuku lomuntu wonke kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Omunye wabasakhulayo ongene umcimbi walamuhla uthi ilanga leli kalisoli ngoba limkhumbuza lapho avela khona besuka ebugqilini ngoba khathesi sebephila ngcono.
Mina njengomuntu omuthila nelanga lesoni libona lile nkukhuwo kithi lesikhumbuza futhi lapho sadlula khona sosuka ekugcineni okhokho bethu besiza kugeneration ngoba athi sesiphila kuyo sesiphila impilo enhle engasela budlwangudlwangu njengakudala.
Unkosikazi Nobuhle Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi kaboni ukuthi isizwe sithakazelelani ngoba udubo luyakhula.
Ngambona ukuthi independence sicelebrethelani ngani sicelebrethela ukuthi udubo lube wesi akulapho entshintshayo.
Omunye wabasakhulayo uthi ukunanzwa kwaleli langa uyakusekela kodwa inkinga yokuthi abatsha kabananzwa.
Mina independence njengomuntu omusha ngiyayithakazelela kakhulu kodwa ngisuke ngibe lokudana ngoba sina abatsha sikhangelela.
Emazwini akhe emele umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Ncube uthe yena iZimbabwe lilizwe elihle kakhulu ngakho wonke umuntu kumele aluthakazelele lolu suku ngoba igazi elachithekayo linenye kakhulu. Ekhuthaza uZulu ukuthi bazame ngamandla wonke ukuthi izinto zihambe ngendlela elizweni wonke umuntu azizwe ekhululekile kube lenkululeko kuye wonke umuntu omdala lomncane. Abantu bakobulawayo bakhanye beluthakazelela lolu suku ngoba baphume ngobuningi bezonanza uzibuse ngokubuthana e-White City Stadium besenza imicimbi etshiyeneyo ngokuthula kungela budlwangu dlwangu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Lokho sikudabalunye amabandla ezombusazwe aphikisayo ethule imbiko ehlukeneyo ngozibuso weZimbabwe ekhuthaza uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi alungise umnotho welizwe njalo ananze amalungelo oluntu. Amabandla la goqela LMDC, Alliance for the People's Agenda, APA, Zimbabwe Economic Freedom Fighters, ZAPU, lamanye. Umkhokheli webandla le People's Democratic Party unkosikazi Lucia Matibenga uphe imbono webandla lakhe ngalolu daba kungqoqo ayenze loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Iqiniso ngelokuthi uzibuse waba khona ngo-1980, uzibuse owabantu abamnyama usuka kukhitsha abamhlophe abanindezeli ababesibusa ngaleso sikhathi. So kwayenzakala lokhu ukuthi ngo-1980 ilizwe lathola uzibuse. So esingakukhuluma ukuthi izifiso zabantu azikatholakali. Lo sesikhangele 39 years uzibuse lo hayi lokhu kusiya kusiba nzima. Ngaphandle kokuthi ngabe kuyahamba kusiba lula lapho kusenzakala.
Esingathi yikho lapho kusilela khona kakhulu kungapi?
Kusilela kakhulu kwezomnotho. Uyabona thina sakhula sisithi ngaqeda isikolo uzihambele ema-industry ngale hayi utshone usiwatshela ngikhaya ukuthi hayi mina ngiba ngiqatshile sengisemsebenzini sengiqatshile manje kathesi abantu abangasebenziyo baningi kudlula abasebenza. So ngabunjalo kutsho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo. Akusebenzi njalo. So okwemnotho, okwezomnotho i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni.
Sesikhangela zona ezomnotho, ungathi umongameli Mnangagwa yena uziphethe njani? Simqathanisa lo mongameli Mgabe kulobubelo yini ukuthi kule new dispensation njengokuzibiza kwabo?
Hayi, mina umbono wami abantu laba bavele sibayeni sisodwa ukuthi omdala wadedela angazi ukuthi singathi wadeda kumbe wathitsha. Wadede lo munye wakhe. So mina for me hayi angikumanzi ngaleyo ndlela ukuthi kulo mathize ngoba kulokhe sisehla sisiya phambi.
Alo-ke ngunkosikazi Lucia Matibenga, umkhokheli webandla le People's Democratic Party i-PDP ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGweru. Kunjalo nje ngesikhathi inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare la kwezinye indawo zelizwe benanza uzibuse, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ikakhulu ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni zithi ngeke zathakazelela uzibuse kungakalungiswa udaba lwababulawa ngesikhathi seGugurawundi kutholwa lo uzibuse. UBenedict Mhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abazemkhosini owenzelwe eNational Sports Stadium eHarare baveze injabulo ngesikhathi umongameli Mnangagwa nomkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa bengena enkundleni. Lo ngumkhosi wesibili oqhutshwa sokwagenqulwa umbuso kowayengumongameli Robert Mugabe ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso ngabebutho ngomnyaka ka-2017. Emazwini awethule kulomkhosi, uMnangagwa uchaze osomabhizimusi abakhweze intengo yempahla lokudla ngesikhathi ilizwe lizama ukulungisisa umnotho njengabantu abalocuku.
Government is alarmed by the recent wanton.
Uhulumende wethuswa yokukhwezwa kwentengo yempahla mahlayana osekubangele ukuhlupheka okuphindiweyo kuZulu. Lokhu kwenza kwabosomabhizimisi labalungisa impahla elizweni kulucuku njalo kuphambana lalokho okukhuthazwayo ungxoxo wezokuthuthukiswa komnotho welizwe okuyinto ekhuthazwa yilo mbuso omutsha. Uhulumende uzinikele ukuthi enze zenelise ukuthenga impahla izisebenzi zonke.
the purchasing power of all workers.
Okusekelwe ngumphathi ntambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube othi ukukhweza intengo ayisiyo ndlela enhle yokulungisisa isimo ezweni.
Sonke siyakhala ngentengo yesinkwa kathi sikwenze njani banithi ukuthi kuvuke nje sivuke kuhle ilanga libalele sokukhweza ama-price kuvela ngaphi lokho asikuthakazeleli sibona ngani kumele kuxoxwe kumele kukhulume sihlala vele sithi kumele kuxoxwe nxa kuthi into ziyahle kuthiisise njengohulumente olukuhamba njani ukuthi isinkwa sesivuka nje sesiyi-double the-price awukani kwenze njani.
Bebekhona abaze begqoke impahla ebandla lezanu-PF okuyikho okuhlezi kusolwa ngabaningi ukuba makwehlukaniswe phakathi kwemicimbi yebandla leyelizwe lonke. Bebengabaningi kangako abaze emkhosini ozelwe e-National Sports Stadium lo njengalokho obekukhanyelelwe. Ngalesi sikhathi sombuso omutsha kaMnangagwa abakhulumisane lalomsakazo bathi ziningi izizathu ezibangele leso simo okubalisa ukuba iningi selibona ngani imikhosi enje seyaba ngebandla lezanu-PF hathi uZulu wonke. Lanxa izulu line okwamagama awuzange umiswe lumcimbi wokunanza usuku lukazibuse weZimbabwe, uMnangagwa ebhodelisina ukubuka abezomvikela befola. Ungenwe nguZulu weHarare lumkhosi, abameli bakwamanye amazwe, iziphathamandla zikahulumende kanye labakubutho. Kunengi obekuhleliwe okubalisa uZulu, okubalisa ama-mass displays abesenziwa izifundi ezivele ezikolweni ezijiyeneyo, umculo obusethulwa ngu-Alec Macheso, abesifazane bezanu-PF, inguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos kanye lababubutho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis, silo siyaxolisa kakhulu mayuyu Zulu kandaba udaba lolu ayisilo kade esilukhulume ekuqaliseni kodwa lolu ke lugaba lokubana umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemkhosini owenzelwe enkundleni ye-National Stadium Sports Stadium okunanza usuku lokuthola uzibuso weZimbabwe. Iye udaba ke siluphiwe ke nguMavis Gama. Lamhlanje kuhlelo live talk kuhlelwa sisuzene bomama sizakupha ithuba abesifazane ukuba batsho imbono yabo ngelanga likazibuse ele independence. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Elebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla amancane awezigaba abikwa elakho ukuqondisa impumela yokhetho kwele India nxa engasekela loba ukungasekeli ibandla elibusayo labesiHindu ele-Nationalist Bharatiya Janata Party ngelanga lalamhla uZulu walelo lizwe evota. Umongameli Kim Jong-un wele-North Korea ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Vladimir Putin wele-Russia linyanga engakapheli esigodlweni se-Russia iMoscow. Abanye abalwa impi yenkululeko sebesithi okwenzakala elizweni ayisikho abakuhambela empini. Ngesikhathi esedluleyo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe, abalwa impi yenkululeko bebelalelwa nguhulumende, kodwa okwenzakala lezinsuku sokuthiye abanye besithi uhulumende omutsha uyehluleka ukubanakekela ngitsho laye uZulu mathupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo leZibra unkosikazi Queen Maligwa endawonye lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
So engikubonayo nengikuzwayo mangicabanga
ngalokho okwenzakala ekhaya namhlanje. Ngikhangela ukuthi thina njengabantu abeZimbabwe manje sigcwele emazweni aphandle kwelizwe, abanye bakhona ekhaya baphakathi kobunzima mhlawumbe okwedlula futhi ababe phakathi kwabo ngesikhathi isafu somlungu. Abantu abafana nabomama Mabulisa bakhina bephuma phandle bayodinga inkululeko okuze ukuthi ngamanje sikhuluma nje siphakathi kwaleyo nkululeko. Kodwa ngiyekona nengibuzwa manje ukuthi hayi kuthi ukuthi inkululeko nje into ethelelayo ngoba 30 years down the line sisayidinga asiyitholi ilokhu ithelela and abantu beZimbabwe balokhu bezitshela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years. So namasithane kimi ngithi mina inkululeko into ethelelayo kodwa futhi sale sizibuza sizibuza kanti singenzani ukuze sifike ebangeni lokuthi thole lokho esavela saphuma saya egangeni njengabomama benje besiyadinga lelo lizwe sikuthole sithi nako sesikutholile kungabi yinkulu kuhlakabuthelela nje sithi hamba lapha kutheleka ninhlanzi uma uzama ukuyibamba ngezandla emanzini imloko ifunywe ukuthi alibambe umsila ifunywe futhi ubambe ikhanda ifunywe.
Ye nanto-ke udaba nkosikazi Maligwa, ungasitshela wena ukuthi uthini ngelanga lalamhlanje?
Yebo, ngiyabingelela njalo. Udaba lona olelanga lanamhlanje linzima kakhulu. Thina lapha ekhaya sidanile sisidekile, asiliboni lelanga lakhona. Ukuliqakathekisa kwakhona sekunzima ngoba ukuthi inkululeko le esahamba siyayilela eganyeni nzima kangaka kuchitheka igazi kusisa abantu, sasindele sihambilene akusathani. Kuthana beZimbabwe sebesola thina, thina esahambayo siyabila. Abanazeleli kakhulu ukuthi hayi kulaba kitshane nje eclick engatsho njalo ngithi eclick abantu abayibo ababenefithayo kulokho esakwenzayo njalo abayibo futhi benokuganga ebeyibo abatshontshayo asebesila leli lizwe. Khathesi ezi-TV nxa ungangena kumbe kobulawayo kumbe ungene eHarare kuseseraithi abantu babesuka bonke bahambe beye-celebrate betshoneke nabanye khona ngale emawaiti ema-stadiums ku-celebrate i-indidesi. Khathesi ezi-TV akutela net even e-store evaliweyo abantu bonke i-business as usual minikuthi ilanga lelivele alisaqakathekanga eZimbabwe. Abantu badideka, abantu bethu ba-outside the countries baya ngamajehobhiya, abantu basisekhona bagcwele umhlaba wonke ngenxa ye-mismanagement yelizwe.
Ya mnumzana Ndlovu, uyatsho lapho umama ukubana bakhona abantu abatholayo njengokutsho kwakhe ngesilungu ababhenefithayo, ungathi wena bakhona yini ngokubona kwakho kumbe sonke siyadubeka?
Hayi kuqiniso ngithi mama bakhona ababhenefithayo. Kwaba yindaba yokuthi kumelana inganekwane kaNgundla ohamba wanatha amanzi ebusuku, abantu bagebhe bonke bahamba wanatha yedwa yena ebusuku. Kuqinisile mama kusho ukuthi kufuze sikale ukuzibuza thina ukuthi kathi njengoba sahambe sonke siyadiva umthombo ezenamehlo esiyele ngcobise umthombo yini esesinayo ma especially wona amahovete sikhanti kukubona ukuthi ha kunabanye abantu ababhenefithayo lapho, kunabanye abantu abatholayo thina singatholi. Imibuzo iqala kwemibuzo emihle khonoko ngoba ngithi ekuqaleni amahovete leni begijima labo nabo ababhenefithayo nabo ma bephiwa kancane insiba futhi bebamba lapha bebegijima lapho makebuye babaqala ukubuza manje sebaqala ukusho futhi nokuthi kukhona ababhenefithayo wentinengi uwonke nowonkana nje kukhanya kungela kakhulukazi izonto ezibuhlungiza izabona ababafana bomama bafanekele izilwane kuliwa akula lutho bafanaumuntu bekhohliwe amthiwa badelelwa komuntu mhlawumbe sebekhulile.
Ye manje mama Maligwa, kwenziweni?
Ye baba, umuntu olambileyo akula nto ayigacabani. Umuntu wonke sikhuluma nje emhlabeni ucontrola isi, abantu abaningi balambile njengoba ngisitho ukuthi silambe. Kufana nenkukhu nomuza uyibizele ukuyibamba ukuthi ufuna ukuyibamba uyibulale, uyathatha amabele igijime ukulandela ngemuva uyiholele amabele uyibambe uyibulale. Ama-veterans sibili asetshenzisiwe kakhulu njalo kuthiwa bebegijima lalaba abayibo ababhenefithayo. Yikho khonokho okwenzakalayo ukuthi balandile abantu labana babe benehope ukuthi kuzaphuma something bathiwe labo banikwe. If I tell you ukuthi kathesi noma kuthiwa kune-increment yona le ephiwe abantu, ama-veterans kathiwa nge-increment kalalutho, balambile basetshenziswa kuphela, besetshenziswa ngesikhathi sokuthi umuntu uyabe efuna ulutho angabhenefitha angathola into yakhe usekhohlwe ngayo. Yikho into esidingeka kuma-veterans kumele basithisisibe coffee bathi bavusa emakhanda bacabange abanye bami babona ukuthi ilizwe lethu leli eZimbabwe singabantu ababi bosi kucommunity esihlala nazo ebantwaneni bethu but kuyithi ebesimele ukuthi sitele that respect ngomsebenzi esawenzayo umsebenzi wakhona asisahlonitsha.
Alo-ke ngonkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Umphathintambo wezemithetho weMelika lamhlanje wethule impumela yophenyo lukamnumzana Robert Mueller oluphathelane lokuthi abeqembu lokukhankasela ukhetho luka-2016 basebenzelana na labe Russia ngenhloso yokuphazamisa ukhetho lweMelika. Okuningi asikuzweni kuPraxedis Jeremiah esethulela lolu daba.
Umongameli weMelika uchaze uphenyo lukaMueller olwenziwe phakathi kwenyanga eziphose zifike iminyaka emibili 22 months njengokudlalisa isikhathi lemali yesizwe kwabezombusazwe abaphambana lezibopho zakhe kanye lokuhlukunyezwa kukamongameli welizwe. Igqwetha elikhulu lelizwe u-Attorney General William Barr wethule impumelo yophenyo lukaMueller kodwa isihleliwe yakhitshwa okunye andubana inikezwe amalunga edale lephalamende ele-Congress kanye lokuphanyekwa ebulenjini. UZulu weMelika kanye lamalunga wedale le-Congress azaqala ukuzibonela ugwalo lwalolu phenyo okwakuqala ngemva kokuba uBarr elwemukela nginyanga edluleyo waluhlela walunikeza umongameli Trump kuqala okuyikho okucunule amalunga awe-Congress. Lolu phenyo belukhangela ukuthi iqembu lika-Trump lasebenzelana labe-Russia na ukumncedisa ukuthi anqobe unkosikazi Hillary Clinton kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2016 kanye lemizamo ka-Trump ngokwakhe yokuvimba ukusungulwa kwalolu phenyo. Ngemva kokwamukela ugwalo lukaMueller, uBarr uveze ukubana kaluzange lwathola ubufakazi bokuthi uTrump wasebenzelana labe-Russia kodwa lwangatholi ubufakazi bokusekela ukuthi akazange wazama ukuphambanisa ukulandelwa komthetho kulolu phenyo. Lokhu uBarr uthi yikho okwenza yena lomsekeli wakhe uDeputy Attorney General Rod Rosenstein bacabanga ukwethula umbiko othi uTrump umsulwa akazange asebenzelane labe-Russia ngakho-ke akumelanga acutshungulwe ngabomthetho. Amalunga edale le-Congress ikakhulu awebandla eliphikisayo elama-Democrats bahle bamsola uBarr ngokuphanga atsho ukubana uTrump umsulwa bona bengakatholi impumela yalolu phenyo lukaMueller. Ngimele i-Studio 7 ngise-Washington DC ngingoPraxedis Jeremiah.
Siyabonga PJ. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webandla leMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
Njengoba iripoti isanda kuphuma nje imizuzwana edlulileyo, angikatholi mina ichansi yokuthi ngizwe lo ngiyibone lokuthi ngizwe ukuthi imibono yabanye ithini ngalokho. Kodwa siyazi ukuthi incwadi ka-Attorney General uBarr ayibhalayo watsho njalo ukuthi kazange athole ubufakazi obuqinileyo ukuthi uTrump wasebenzisana le-Russia, kodwa at the same time akaphiki ukuthi babe khona kukampeni ka-Trump ababe lobudlelwane labantu be-Russia ngesikhathi besekampeni ngesikhathi sama-election ka-2016. Okusalayo ukuthi kucace ukuthi kulecala yini elenziwayo noma kulacala elenziwayo ngalokho. So sizobona i-Congress isazoyibhekisisa kahle indaba yonke yona le, and I'm sure ukuthi uMueller usazobizwa i-Congress especially i-House yama-Representatives ekhokhelwa ngama-Democrats azotestifya ukuthi i-report yakhe bayizwisisa the way ayibhala ngakhona noma kulokungazwisisekiyo okuthize okukhona.
Si ngabona yini mnumzana moyo kuvumbuluka amacala amacha puma kugwalo osoluphumile lolo lusanda kwethulwa ngwathoni general.
Oye kakhulu ngoba kulabantu abaningi aba interviewayo ngumula esingazange sizwe ama testimony abo ukuthi athi siyazi ukuthi okunye kwakhona njengoba ushilo ekuqaleni ukuthi okuningi kucitshiwe siyazi ukuthi kungenzeka ukuthi okuningi kwakhona kube kucitshiwe ngoba besithi ba protector amagama laba bantu ngamacala alokhu ekusathoniswa so abafuna ukuthi abantu bakube le labadini public opinion ezo affecta i-outcome yalawo ma-cases kodwa kukhona okuningi okuzovela zaswaye ngisho ngithi bangacitsha okuningi kakhulu lakhona kulapho-ke i-Congress ezobiza khona umula ukuthi achasise ukuthi yini lokhu okucitshiweyo njalo bekumayelana lani.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo we-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yempahla ezitolo kulakho kwenza uhulumende abambe osomabhizimusi ngamandla ukuthi bahlele intengo ama price controls ngesiNgisi. Umnangagwa uthi uphatheke kakubi ngokuqonga kwentengo yempahla ezijiyeneyo ezigoqela isinkwa sona isikhwele saya ku-$3.50. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemnotho umnumzana Reggie Shoko.
Yilapha sifuze sibe kwazi nje ukuthi osomabhizimusi ukuthi price ikhwele kuyindawo yani ngokwayo ngoba into esithi ngama-factors akhoza i-price increase maningi kule labor kulama-rates like esitsho zesa osithi council lokunye nje. But esikubonayo eZimbabwe ukuthi ama-price akhweza indaba ye-foreign currency. So sikubuzayo ukuthi i-foreign currency USD major determined yini ukukhweza i-price eZimbabwe. Ngoba yonke into esingayizwisisiyo, yonke into nezinto ezilokali lazo ezingela foreign component ziyabonakala zikhwela ngenxa yokuthi ama-rates ayakhwela. Esingakwaziyo ukuthi osomabhizimusi sebethathe advantage yini kumbe kulenye into esingayaziyo njengezakhamizi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kodwa ngempela ungakhangela esithi value chain kwezinye izinto uyaficwa ukuthi kwi-industry ngokwayo iyabe ingakakhwezi intengo kodwa i-retailer yibusibonakala yena siyiye sikhwezile. Singathi kule element ye-profit sharing le element yokuthatha i-advantage otholakalayo ngayo indlela.
Uhulumende engangenela ngama-price controls njengesike sakubona esikhathini esedluleyo elawule intengo kungasebenza yini khonokho?
Uhulumende kathesi seseqinisweni ngakula midi ukuthi angenele nge-price controls. Uhulumende ulazo ingatsha ezenelesayo ukungenela kule Competitions and Tariffs Commission, kule Standard and Competition Commission. Labo balamandla okuthi bengenele ngokusebenzelana le-industry ukuthi be-research ama-expenses a-incurwa yi-industry to the final product. Then we determine esithi yiyo i-price. Asifuni uhulumende ngokwakhe abe uhulumende ukuthi cabinet iyahlala phansi yona ibisidetermina i-price ingayenzanga i-thara research. Lokhuyana kuyakhoza ukuthi ama-product aswelakale kumarket kube lama-shortage a-serious. Kodwa iqiniso ivela akula economy loba singathi i-market eyi-free fall ongela intervention ye-government loba ngaluphi uhlobo. Kodwa esikukhalelakalesikalesi ukuthi uhulumende kasebenzise amandla alawo ngala ma-commission afuzasebenzi.
Lo-ke ngumnumzana Reggie Shoko, ingcwethi ecubungula ezemnotho welizwe ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba. Umongameli Emerson Mnangagwa usole osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana. UZulu wakobulawayo umanyene labanye elizweni lonke jikelele ukuthakazelela uzibuso weZimbabwe wesimatshumi mathathu lasificamunwemunye i-39 igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.